okokuqala khangela umnyaka umnyaka vele ususiye kuphelele but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi covered data line $600 ibasket for FM Love 6 2.4 RTGS thina nxa sibuyela emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende particularly ababalisi RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu yabe ubo 30% plus sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabe ngumyanga wenu i-poverty datum line ime ku-$600 isebenzi zikahulumende thola 300 meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile esikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu sizwe abanye bekampeyini ukubusa ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi nyika enobakwa nebene bayo aba obene belizwe yibona aba badubekayo phandle okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi idiamond lelo okuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani i-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini ibasket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwo aphila nge-2.4 kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700+ US dollars bakhathana nokufika eduzane kahle kahle tho ukuthi sisadlala empilweni sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savota abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo but kathesi ugovernment lwani uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena
manje pho njengoba ukhanya selike layenza imizamo embalwa ukuzama ukulungisisa lolu daba kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo
thina njengezisebenzi sikhangele uhulumende njengohulumende omutsha 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokho but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha and nxa uhulumende omutsha yenalo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi zilokho izisebenzi siyabuvana njengakathesi khangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi uhulumende mutsha kumele ayethuka ukuthi izisebenzi kazihole nxa yena engaphuza ukwethuka izisebenzi zizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65 i-section 65 uyasivumela ukubhikitsha uyasivumela ukutoyitoya uyasivumela ukutraka uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuye emsebenzini.